Selamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhla ka 23 Nhlolanja 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Elingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle wendlela zimhlophe olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Hayi thina sikhona akulala phe siyakhona. Thila imali yethu iziphumi kwanele. Okwamalosoloso lokho hayi wasenginwe-tweet. Nje abantu abami bavodwa kade sibayakhala khona le bafuna umama wabo. I-GMB yala le mali yami. Ngoba ukubuyela emuva kuncedi ngiyahlala ngaphi labantwana. Ulandlord ufuna imali yakhe irenta ngilayo imali yothi ngibhadale ulandlord.
Sekungamaviki amathathu ababeyizisebenzi ze-Grain Marketing Board belala phandle kwamasango wamahofisi ale inkampani betshengisela befuna iholo labo ebangakalitholi.
Sesano isizahlephuka ibe icine isizixuxu. Nankho kuyenzakala lakhathesi siyakubona sikubukele kuyaxatshanwa okuzwayo. Kubangwa isikhundla, kubangwa ukuthi lo zangena esicathulweni zikamgabe ngubani.
Umkhokheli webandla lezaphu umnumzana Dumiso Dabengwa uthi umongameli Robert Mugabe engaba sowakhetha kudala umuntu afuna amelame kodwa akafuni nje ukumveza. Abasakhulayo bamabandla aphikisayo basola ukulwisana phakathi webandla lezanu PF besithi kuphazamisa inhlelo zikahulumende zokuthuthukisa umnotho welizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha kumsakazo weStudio 7. Sekungamaviki amathathu ababeyizisebenzi zenkampani kahulumende ye-Grain Marketing Board belala phandle kwamasango esigodlo sale inkampani yeHarare njengendlela yokutshengisela laba bantu befuna ukubhadalwa iholo labo abangakalinikwa lapho begunyulwa umsebenzi. Okunenga sikuzweni kuMavis Gama esethulela lolu daba eseHarare.
Lezi sebenzi zithi zifuna imali yazo ngemva kokuba zimiswe umsebenzi nyakenye kulandela isinqumo seSupreme Court esivumela umqhathi ukwenze lokho ngemva kokunikeza isebenzi isikhathi senotice senyanga ezintathu. Izisebenzi lezi ezibalisa uNkosazana Charity Sibanda obesebenzela iGMB koBulawayo uthi bazahlala kulindawo baze baphiwe okungokwabo.
Bakhanya bangofara inhliziyo zabo zomile, akulalutho abaluplanayo, kodwa hayi lathi asijahanga sisalinda. 11 years ngisebenzela iGMB ngingumsekeli kamanager, which is depot assistant.
Omunye wasebehlale kulindawo kusukela mhla ka-9 yona le inyanga uNkosazana Esther Gumbo obesebenzela koBulawayo laye uthi zizithulele iziphathamandla zenkampani le.
Sileke sikhona lapha, hayi la majaha ngubuyela emuva afuna ukubuyela le mali yami. Imali sayifuna asithi sibuyela la emuva yesilandelele.
Umnumzana Alec Mupande odabuka eBinga usebenzele le nkampani ye-GMB okweminyaka elithumi lambili esechinoyi.
Sibuya lapha silanda imali zethu lapha kusukela ziphuma imali zethu khonapha ize sizilandayo khonapha. Akula into abayikhulumayo bampa ukuhlala basibophela amagedi bamphosile ukuhlala phansi noma ama-toilet kasiyi simpo ukuchela kwamanye ama-nextdoor ukuthi siyochela ukuthi siyibone ukuthi singageza singenza njani khonapha.
Laye njengabanye uMpande ukhala ngendlela iziphathamandla ezibaphatha ngayo.
Enxise singazi ukuthi bona bachabangana ngoba njengoba akabaphumi kube bezosibona khonapha. Baloku besivalela amagedi ukuthi sikwazi ukuthi bachabangane bephakathi khonaphana asiwazi.
UNkosazana Nokuthula Gwande Ncube wakoBulawayo uthi uzohlala kulindawo njengabanye aze ayithole imali yakhe ayisebenzelayo.
Hayi thina sikhona akulala phe siyakhona. Thila imali yethu iziphumi kwanele. Okwamalosoloso lokho hayi wasenginwe-tweet. Nje abantu abami bavodwa kade sibayakhala khona le bafuna umama wabo. I-GMB yala le mali yami ngoba ukubuyela emuva kuncedi ngiyahlala ngaphi labantwana. Ulandlord ufuna imali yakhe irenta ngilayo imali yothi ngibhadale ulandlord.
Imizamo yokukhulumisana losaphethe isikhundla sokuba ngumqondisi we-GMB umnumzana Lawrence Jasi yehlule. Intatheli zindaba zithenjiswa kokuphela ukuba zizathola impendulo. Abohlangothi olubona ngezokukhulumisana loZulu bebethembise ukukhipha umbiko phezu kwalolu daba kodwa lalamhla lokhu akula okuphumileyo. Lezi zisebenzi ezizehlala emasangweni e-GMB ngezinye zezedlula kancane inkulungwane lengxenye ezimiswe umsebenzi kulandelwa isinqumo seSupreme Court ngenyanga kaNtulikazi nyakenye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Njengokuthembisa kwethu izolo lamhlanje sixoxa lomkhokheli webandla lezaphu umnumzana Dumiso Dabengwa othi yena umongameli Robert Mugabe engaba sowakhetha umuntu afuna amelame kodwa akafuni kuyazakale. UDabengwa uthi ngokubona kwakhe lumuntu kaso omunye wabasekeli bakhe abathi bona umnumzana Emerson Mnangagwa kumbe umnumzana Phelekezela Mphoko. UDabengwa utshele iStudio 7 ukuthi ibandla lezaphu liyafuna ukusebenzelana lamanye amabandla kodwa uthi kalisoze lafa laginywa njalo ngelinye ibandla.
Hayi, sacho thina uvele uqalisa ukuxotshwana kuze kuxotshwe intombi likaMjuru labasekeli bayo, sacho sathi thina hayi. Lokho kutshengisela ukuthi inhlanganiso yezano isizahlephuka ibe icine isiyisixuxu. Nanku kuyenzakala lakhathesi siyakubona sikubukele, kuyaxatshanwa okuzwayo. Kubangwa isikhundla, kubangwa ukuthi loza ngena esicathulweni zikaMgabe ngubani.
Liyaxoxisana yini labanye benu abakuzanu PF kakhulu abalwa impi yenkululeko?
Kuyaxoxiswana at various levels esihlangana labo abathanda ukuxoxa, kuyaxoxisana lakhathesi.
Akusoze na kuphazamise ezomvikela njengoba sezwa lo mongameli Mgabeni ngokwakhe sithi bakhona abanye ama-service chief labo asebethatha amacele?
Ye, yikho lokho esuke savayo ukuthi uma izinto ziyekelelwa zihamba ngendlela ezihamba ngayo kungaphetha kusiba njalo. Izolo besihlangene ama war veterans ezipra siqoqa ngodaba lona lolo, sitshengisana ukuthi umumo lo kumele siwuqaphele, singabe ngothathekile sihambe sisiyaxhomukela enhlanganisweni ezivele zithanda ukuxabana, ezithanda ubudlwamudlwamu. Sathi akumelanga sikungenele lokho, kodwa labo abanelisa ukuxoxa labanye bethu abakuzandla ngali babatshengisa ukuthi hayi, into zokusebenzisa udlakela ezokusebenzisa amandla thina asizifuni ngoba asifuni ukubiyela empini njalo. Impi yaliwa yaphela, ake siqapheleni ukuthi umumo lo ubanjwa njani, singaphindi sibone igazi futhi lichithekele abantu bakithi.
Ake sikhangele udaba lokumanyana kwamabandla, sizwa kukhulunywa lapha lalaphaya ukuthi kumele kuhlanganelwane ukuze kunqotshwe iZANU PF. Lina njengebandla libona njani lolu daba, ikakhulu sikhangela labo People First laba okuthiwa sebekhona?
Hayi, sithina sizimisela ukuhlangana noma lovani abavumelana lezinto esazimisayo esazihlosayo kudala. Eqakatheke kakhulu yokuqala ngokuthi lokho kubambano kuyabe kusenziwa kumbe United Front kumbe a coalition arrangement, akumelanga ibizo lethu licitshwe futhi. Ibizo lezaphu safunga sathi alisaphumi, alisacitshwa noma sokunjani. Siyabe siyizula ezinjani esivuma ukuginywa sicine sesiziphepheli njengalokho esakubonayo. Savumelana ke ukuthi hayi, labo ababevumelana lalokho esawuqalisayo, sikhuluma lamabandla amabili awe-MDC lapha esafaka khona ama-conditions lama-principles okuthi uma kumanyanwa kungamanyanwa ngayiphi indlela.
Lo ke ngumnumzana Dumiso Dabengwa, umkhokheli webandla lezaphu ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 Medium Wave, laku Shortwave 4930, 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Abasakhulayo bamabandla aphikisayo bathi ukulwisana phakathi kwebandla leZANU-PF kuphazamisa inhlelo zikahulumende. Nanku amalunga aleli bandla setshona edlephana kulokuthi alungisise umnotho welizwe. Bathi njalo kulihlazo ukuthi ZANU-PF ingenzela uMongameli Mgabe idili lokuthakazelela ukuzalwa kwakhe ngomgqibelo, lona ilizwe libhekane lendlala embi. Imali ezasetshenziswa kuleli dili ingena kusigidi esisodwa samadola. Usakhulayo oweMDC njalo engumgcini sihlalo wekhansili yeBinga uMnumzana Dube Mnkombwe uthi sokufana lokuthi ilizwe alisela hulumende.
Nathi sikhangele ukuthi okomuzi wabo njengoba kabasakhangele ukuthi abantu badlani, ngoba iZimbabwe sikhangele ukuthi i-government in power eyangene ngo-2013 ibone ukuthi njengoba sekulendlala abantu badlani, amafutha emoto atholakala ngaphi, izikolo zenziwani, indaba yezibhedlela kuthiwani. Kodwa lathi kuyasibasa ngoba sekuyinkukhu enata amaqandayo, ngoba nakho kubonile izolo amahovetilawo abedlephana izolo. So kukhanya akusazakala ukuthi uhulumende okhona indaba yabantu esisu kumbe umnotho ingakhulunywa ngubani, ngoba abantu sebebhizi bekhankasa ngezikhundla nokukhankasela indlovu engakawi, ngoba thina sikwazi ukuthi umuntu asoze akhulume ngomlenzi indlovu ingakawi phansi, ngoba kathesi abantu babhizi ngesikhundla sikamgazi yena ekhona.
Ibandla lenu lisola ibandla leZANU-PF ngokwenzela uMgabe idili lokuzalwa kwakhe eMashingo ngomgqibelo, lisithi imali le ngayisetshenziswa ukuthengela uZulu weZimbabwe olambayo ukudla. Ungagcizelela?
Ngubaba wabantwana, abantu abengahamba ngesikolo bengadlanga, awusoze uvuke ekuseni uthengise inkomo uyotshona ebhawa ukwazi ukuthi ungaphenduka endlini ngakwakho abantu abakho ngabadlanga sitwala. So sikukhangele njengobaba oyabe engenandaba nabantu abakhe. So sikhangele izanu loMgabe nxa isithi yona ingaba ledili likapresident, kodwa kumele ihambelane nesimo somkhathi. Nxa ilizwe lilambile kumele bafake eceleni indaba yedili, imali yonke leyana bayibutanisa esuka kuhulumende nama-business community bekhangele ukuthi kathesi isimo sendlala siminjani.
Lo ke ngumnumzana Dube Mnkombwe osakhulayo owebandla leMDCT njalo engumgcini sihlalo wekhansili yeBinga. Kodwa isikhulumeli seZANU-PF kuzana unkosazana Evelyn Mpofu uthi akulalutho olubi ngokwenzela uMgabe idili, njalo uyakulandula ukuthi ibandla lakhe selehlulekile ukubusa kuhle. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uqale ngokumbuza ukuthi ahamba njani amalungiselelo edili likamongameli Mgabe.
Amalungiselelo sesilungisile, sesiqedile, yonke into isi-right, everything is in place. Sesimelele nje ukuthi uluhlu oluningi lweZimbabwe lubuye luzothakazelela ilanga likamongameli sindawonye.
Okona lithini ngokuzalwa kukababa uMgabe? Siyazi ingumuntu elimhlonipha kakhulu njengabasakhulayo beZANU-PF.
Thina babankomo njengabasakhulayo siyakuqakathekisa kakhulu ukuzalwa kukamongameli weZimbabwe. Yikho nje nxa sikuthakazelela, singathakazeleli njengokuzalwa kukamongameli weZimbabwe kuphela, sithi ngumongameli weAfrica. So siyakuqakathekisa kakhulu ngoba ule mfundiso enhle kwabatsha, usinika imfundo njengabatsha, sengisitsho i-scholarship. So siyakuthakazelela kakhulu thina njengabatsha.
Kodwa abanye ikakhulu abamsolayo abakumabandla aphikisayo bathi mubi umbuso kaMgabe njalo nguye osebulele ilizwe elithini ngalokho.
Izinto zasebhayibhelini kukhona ukuthi kukhona abaphikisayo, uSathane ukhona. So i-opposition ikhona. I-opposition ikhona ukuthi ngakhuluma into engabe ngifuna ukuyikhuluma ngomongameli wethu.
Abanye bathi kambe lingajabula lidle lisuthe eMasingo lapho kulanjwa khona kangaka, kungani lingasebenzisanga imali yona leyo yokuthengela uZulu eMasingo lambayo ukudla?
Baba Nkomo, kungamanga lawo ukuthi abantu beMasingo bayalamba.
Lo ke ngunkosazana Evelyn Mpofu osakhulayo webandla leZANU-PF obexoxa lo ntungameli Nkomo weStudio 7 eseMaswingo. Kunjalo nje ezinye zezizalwane zeZimbabwe eziseBotswana zithi noma nje kule njabulo emulini kamongameli Robert Mugabe kunanzwa ilanga lakhe lokuzalwa, akulasizathu sokuthi zithokoze ngoba okwazixotsha elizweni lazo lomdabu kulokho kungakalungiswa. Okuningi sikuzweni kuntatheli zindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya eseHaveroni khona le eBotswana.
Ngesikhathi kukhala ifologo lenqamo lokulokujabula emulini kaMongameli Robert Mugabe lapho efikisa iminyaka yamachuma athoba munye mune lambili i-92 abanye abasemazweni abakhala ngokuthi abasiboni isizathu sokujabula. Umbiko wethu leBotswana ngeviki edluleyo uveza ukuba phakathi kwenani lababuya elizweni ngenyanga elikhulu linani liyabeZimbabwe iningi labo lizodinga umsebenzi. Iningi labo lizithola lisidla imvuthu kukanti ekhaya kungathembisi ukuthi umumo uzaguquka kusikhatshana esifitshane esilandelayo kodwa kuzwakala umsindo wamagilasi enjabulo emzini kaMongameli Mugabe kuthazelwa ilanga lakhe lokuzalwa. Osakhulayo umnumzana Jeffries Ngwenya uthi noma nje befisela uMongameli Mugabe ilanga elihle lokuzalwa sesitshayele isikhathi sokuthi ayephumula ngoba inkinga zeZimbabwe sesifuna igazi elitsha.
Ngithanda ukuthi happy birthday to uMongameli wethu uRobert Gabriel Mugabe. Kodwa isikhathi sakhe sesikwanile sofanele ephumule kedle impension njengabanye isayizi yakhe.
Kukanti omunye umnumzana Ntokozo Hlabangana uthi noma nje kulelanga elihle kuMongameli Mugabe isikhathi sesichayile ukuthi ahlale phansi anikeze omunye njengoba iminyaka isitsho.
Hayi kuyinto enhle kakhulu ukuthi ukhulu uNkulunkulu umphile iminyaka yaba mningi. Siyakuthokozela lokho njalo sijabula laye. Kodwa besifisa ukuthi ngalayo uyayenza njengoMandela. UMandela wabusa. Abantu besamthanda wachiya. Kodwa ukhulu umbona ngani usedonse kakhulu. Ngalaye uyayenza aphe omunye ukuthi aqhubekele phambili lokho akwenzileyo.
UNkosikazi Thembile Chuma yena uthi uMongameli Mugabe engakhohlwa izigidi ezingaphandle kwelizwe ngesikhathi esika ikhekhe lelanga lokuzalwa.
President Robert Mugabe, sikufisela i-birthday enhle. Lapho ukhatha ikhekhe lakho, usikhumbule lathi esingaphandle kwelizwe, esakhitshwa ngumumo wekhaya.
Isimo esibi sezombusazwe somnotho eZimbabwe sesibambe ngamandla izigidi lezigidi labantu ukuthi siphume elizweni siyadinga ukungaphilisa imuli kwamanye amazwe omhlaba. UMongameli Mugabe uzabe efikise iminyaka yamachumi athoba munye mune lambili ukuzalwa mhla ka-21 Nhlolanja kodwa idili lokuthazela ilanga lakhe liza kwenzelwa emaSwingo ngempela viki lapho ukubikoza zitshenzwa phose isigidi samadola eMelika. Le yinto esisolwa kabi ngabaningi ngesikhathi ilizwe libhekane lendlala embi abanye besithi ngabe leyo mali ithengela abantu ukudla. NginguMartin Ngwenya owendaba zeStudio 7 ngisabulungula Botswana.
Alingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-half past 8 kusika ngo-9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 laku 15775 kHz. Lamhlanje ke sikuhlelo lwethu siyaba sixoxa uhlelo lolungo lwabasakhulayo sikhangela ukuthi bathini abasakhulayo ngokwenzakala kumandla lezanu PF ukulwisana kubangwa izikhundla. Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Esingakangena esigabeni esilandelayo wothi ke sikhangele ezivela kwamanyamazwe. Umongikazi wakwele Bilitane wake welatshwa umkhuhlane we-Ebola kabili konke usephindele esibhedlela ngesinye isifo esiphathelane legcikwane leli. Umongameli Barack Obama wethule umbiko echasisa iziqondiso ezizalandelwa nguhulumende wakhe ukuvala ijele lezibotshwa zezombusazwe eleGuantanamo Bay eliseCuba esithi ukuba khona kwalendawo kakuncedi umvikela welizwe lakhe okungumcabango ongasekelwa ngabebandla eliphikisayo lama-Republicans. Abesifazane abalomkaba abasebenza emgodini okwenjiwa khona igolide owenkampani yeMatalon balakho balokhu belala phandle kwamahofisi alenkampani edolobheni leShamva befuna iholo labomkabo abangakabhadalwa kusukela ngomnyaka ophelileyo. Lokhu kwenzakala kulokungamanga kahle kwezemigodi lokumiswa kokwemba ilitshe eliligugu lamadayimana inguhulumende izolo. Isiphathamandla senkampani yeMetalion Gold umnumzana Zenzo Nsimbi uthi okwenza umsebenzi ungahambi kahle kwezokwenjiwa ikwehla kwesisindo sentengo yokwenjiwa emkambo yomhlaba.
Izisebenzi zamisa ukuthi zona zifisa ukuthi zibhadale imali yazo eyasala ngemuva imali isavalile. Kwakunesivumelwano esenziwayo ngoJulayi ukuthi imayini izababhadala iholo labo inyanga zonke kusukela uJulayi. Singaze sakhangela leyani yangemuva, senzele ukuthi abantu baphile besiya phambili. Yikho iholo labo bebelisola kusukela uJulayi, bethola yonke isalari yabo, iholo labo lonke ngokugcweleyo. Kufika uJulayi, kuze kufika uJanuwari, inyanga yayiphelileyo. Udubo esilalo lokhu intengo yegolide yehlayo imayini bebeyingenzi iprofit, ibiphila ngokuthi igrupu izize izimali kwenye indawo izofaka kuyona imayini. Kodwa ukubhadalwa izisebenzi ezisuka ku-1-10 grade bezibhadalwa inyanga zonke njengesivumelwano somhlabo lemayini.
Kutsho ukuthi kuyini okwenzakalayo kathesi?
Baba Gandhi, uma uyikhangela i-economy yethu uyayazi nawe uyayibona othinjani. Ungacinisisa uzathola ukuthi amamayini maningi asevalile kathesi ngenxa yokuthi igolide leli intengo yegolide yehla. Esikusebenzisayo ekwenzeni ekukhipheni igolide laphana intengo yakho yakhwela yaphezulu. So khonaphana ngathi sithola okuncinyane sokuhlupha amamayini avala. Phezu kwalokho singakhangela kuhle ukuthi intengo yegolide isuke nga. Singazibuza ukuthi ngama-90 intengo yegolide yayi-300 US dollars per ounce. Ukuthi ukhangela yakhwela phela yaze yafika ngama-1800 US dollars per ounce. Uma intengo ikhwela kuyo yonke i-economy, izisebenzi zifuna more mali kanye ziyakhwezela iholo siya phezulu. But uma isisehla intengo, izisebenzi angabe wasithi hayi intengo siyehlile zisebenzi, nani sekumele lethi iholo leyo. Iholo lisala lokhu liphezulu khona pha intengo isehla. Iholo lenza ukuthi intengo yokwenza what is called the cost of production ibe phezulu. So ngenxa yokuthi asenelisi ukuthi thina sibambe intengo ukwehla kwentengo yegolide, kuyomele ukuthi abantu bakhangele ukuthi benza igolide ngentengo ephansi ukwenzela ukuthi babe le-profit. Yilo dibo olukhona kumamayini wonke lakhona kathesezimbabwe. Libe lidibo kuselibe khona kumamayini egolide avalileyo la athikhe khonoko. Thina senelisi ukuthi sithi njengegrupu sithi hhayi ake sizamele ukuthi sibone ukuthi intengo le singayehlisa kanjani. Kusetshenzwa leyo ntengo ihawu mane kulehlisa leyo ntengo ihlamba isehlile layo ekuphonzisi nokuthi bayabethengisa kube lezinzo ezayo. Lamanye amamayini abo lokhu esele ephezulu ngentenga yokwenza lezigolide. So bathi mazola isehlile yabe yabeuthi niwumumo khona kumayini yonke labantwana.
Alo ke ngumnumzana Zenzo Nsimbi isiphathamandla senkampani yeMetalion Gold Zimbabwe ebesikhuluma laye ecingweni eseShamva. Abalimi labafuyayo bakhuthaza uhulumende ukuba angenele ngesiphangiphangi ephathise ukuvikela ukulahlekelwa izifuyo kwelizwe esezichabalala ngenxa yokungani kuhle kwezulu ngokwehlisa imithelo lokulimiswa kokuthengiswa kokudla kwezifuyo phandle kwelizwe. Intatheli zindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Emhlanganeni wabawenzele eHarare namhlanje ngenhloso yokuphuma lamacebo okwehlisa inhlupho zokuhlaselwa komhlambi wolizwe, inhlanganiso zabalimi ezigoqela Commercial Farmers Union, Zimbabwe Farmers Union leZimbabwe Commercial Farmers Union zikhuthaze uhulumende ukuba esule imithelo yokudla kwezifuyo ephinde evale ukuthengiselwa kokudla okufana lemolasses phandle kwelizwe. Umnumzana Abdul Nyathi ongumongameli womanyano wenhlanganiso zonke lezi owe-Joint Farmers Unions President's Council of Zimbabwe uthi umumo usudinga ukuba abenelisayo bethengise ezinye inkomo zabo ukuze belondoloze ezinye.
Sesixwayisa abalimi bethu ukuthi vala inkomo zakho lazo, thatha ingxenye yazo uthengise nxa zisalungile, imali yakhona usilise lezi ezizasala uthi mhlawumbe umnyaka ozayo ungaba nenkomo eziyazala. Okwesibili sithi thina yenzani ama-feedlots. Ama-feedlots yikho kuphela okungenza ukuthi sibe le dinga isikafu, lungisa ikhwalithi yenkomo zakho uyothengisa, ekugcineni ube lokudla okusilisa njalo lezi okumele zibe ngezokuzala ozasala lazo.
Umnumzana Ndlovu ngumlimi ofuyayo emangweni we-Bite Bridge uthi abalimi babhekana lobunzima obubangelwa yikutshisa osokudlulisa amalawulo izulu lalo lisina kwezinye indawo litshiye ezinye emangweni wakulemandebeleni.
Izulu lisina, it's very patchy these days. Uzathola kulokuyibelt okuyabe kungani kuhle, but indawo eziningi azila madlelo. And like you actually heard from a presentation I want to be able to meet, we'll be able to, you know, agulazo le nilenje.
Umnumzana Admaya Nganduru osebenzela ugatsha lokulondolozwa kwezifuyo kuhulumende utshelela umhlangano ukuba ilizwe selilahlekelwe zinkomo ezingaba zinkulungwane ezedlula amajumi amabili 22,208 zibulawa yikoma lokusilela kwamadlelo. Kuhlaselwe kakhulu indawo ezifana leMwenezi, Chiretsi, Chibi, Kusiye Cholocho, Lupane leMatobo, ethi nxa umumo ungadla unje kungaba lokulahlekelwa okukhulu okumangalisayo kuleli lizwe. Umnumzana Nyathi bafuna ukuba kube losizo njalo ujabula ngokuba uhulumende ukhanya ezinikele ukusebenzelana nabo kulolu daba.
Uhulumende uyathembisa sibili lonyaka, kakaza sithembise njengendlela sithembise yena lonyaka. Nguye osebuye lokuthi kasikijime sibuthana ama-farmers ukuthi akubakho izibaya, ama-feedlots izibaya, kwakhwira imikoro yokufidela, kwakhwira imikoro yamanzi. Uhulumende usesithembisile ukuthi laye uzaphathisa. Kulapha siyabe sisehluleka khona kulapho uhulumende uzangenela khona, but siqale ngokutshengisa thina masithole siphambili sithathariga uhulumende uzancedisa.
Ukhuthaze uhulumende ukuba ngaphandle kokwehlisa imithelo ngesikhathi sokoma kanje evumeze abalimi ukuzithengela ukudla kwenkomo okufana lebran ngaphandle kwelizwe, lokuba abamabhanga labanikeza izikwelete bemukele inkomo njengesibambiso sokutholisa abalimi izikwelete. Ekhuthaza abalimi ukuba behlise inani lezifuyo zabo njalo befuye izifuyo ezeZimbabwe ezifana lenkomo zohlobo lwethuli lemashona ezilakho ukudonsa noma kulo goma. Umsekeli kaMphathi Ntambo wezokulima bona ngezifuyo umnumzana Phathi Janda uthembise abalimi ukuba uzadlulisela phambili izikhalazo zabo, ethi kuyinto eqakathekileyo ukuba imithelo yejuti ekudleni kwenkomo lesiswe ngezikhathi ezinje. LeZimbabwe libhekana lokoma okwesabekayo osokubangele lendlala edinga ukuba abantu abafika phose kuzigidi ezintathu bedinge usizo lokudla. Izifuyo lazo zisifa ngobuningi bazo kuza belo phose zonke zelizwe. Uhulumende uthi udinga imali edlule ibhiliyoni yamadola emelika yokuthengela ke ngayo abantu ukudla. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Isikhathi du umangoyo usesiqedile, kodwa singakehlukani kesikhangele ebesilazo lamhlanje. Sekungamaviki amathathu ababeyizisebenzi zeGrain Marketing Board belala phandle kwamasango amahofisi ale inkampani betshengisela befuna iholo. Umkhokheli webandla lezaphu umnumzana Dumiso Dabengwa uthi umongameli Robert Mugabe engaba sowakhetha kudala umuntu afuna amelame, kodwa akafuni nje ukumveza. Abasakhulayo bamabandla aphikisayo basola ukulwisana phakathi kwebandla leZANU-PF besithi kuphazamisa inhlelo zikahulumende zokuthuthukisa umnotho welizwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa lingayikhatshana uhlelo lwe Studio 7 Live Talk luyalandela lamhlanje ke lungolwe The Connection lethulelwa nguNtungameli Nkomo okwami ke okwalamhlanje sokwenele kasidibaneni njalo ngensuku ezilandelayo igama lami nguChris Gande lilala.